sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 Mpandula 2021 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
njengeZimbabwe National Family Planning Council, sililethela inhlelo zokwelanisela khatshana ama family planning methods ngokungelambadalo mhla ka 27 no 28 September eLista Clinic yethe town laseMpilo.
Uhlangothi olubona ngehlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council lomanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku ole World Contraception Day.
Bajeti enkulu bekumele ingene esibhedlela. Ngibona ngani emaklinikhi kulapho uluhlupho khona. Nxa kuwukuthi itholakale ingene esibhedlela, eningi yakhona ibe sesibhedlela. Eyinye nxa kuwukuthi elandelayo ngabuya emgwaqweni.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthathwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko nokubuthaniswa kwemali yekhansili ole bhajethi yomnyaka ozayo oka 2022. IZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngehlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC izolo lomanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku olwe World Contraception Day. Abe ZNFPC lonyaka bacabange ukulunanza lolu suku lokamhla ka 25 Mpandula ngokuqhuba uhlelo lwemfundiso yokuhlela kuhle imuli lokunikeza abantu ngaphandle kwembadalo okokusebenzisa ama-contraceptives. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labomama lamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlela imuli bethi besekunzima ukuya esibhedlela ngenxa yemigoqo ye-COVID-19. Abanye bethi kwezinye izikhathi bebewaswela amaphilisi emaklinika, bona bevele bengelamali yokuwathenga emavinkilini athengisa imithi eyamafamasi. Isikhulumeli seZimbabwe Family Planning Council, uMnumzana Mission Gwafa, uthi uhlelo lwabo lusiza abafuna indlela zokuhlela kuhle imuli kungelambadalo.
Lolu lusuku oluqakatheke kangaka empilweni zabo bonke abesifazane, kugoqela omama bonke lamankazana, kube kathi lakubo baba luqakathekile kangaka ngoba siyayidinga isupport yabo baba endabeni zokwelamisela khatshana ze family planning. NjengeZimbabwe National Family Planning Council, sililethela inhlelo zokwelamisela khatshana ama family planning methods ngokungelambadalo mhla ka 27 no 28 September eLista Clinic yethe town laseMpilo.
UMnumzana Gwafa wengeze ethi eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekusebenziseni indlela zokuhlela kuhle imuli.
Zimbabwe iphakathi kwamanye amazwe akhokhela phambili kakhulu endabeni ze-family planning. Uhulumende wethu wakwamukela lokho, abantu bafundiswa njalo njengelizwe siyakhokhela siphambili. Kube kathi basesekhona abesifazana abalokho bencindezelwa abahlulekayo ukubana bathole lezi indlela zokwelamisela khatshana. Sifisa ukukhuthaza kubana kasi basapote nini wonke umuntu lelungelo lokubana athole indlela zokwelamisela khatshana, athole ulwazi, athole njalo ukuhlolwa lokukhangelwa emkhuhlaneni eminingi engahambelana le-reproductive health.
Unkosikazi Nomsa Mloyi, omunye wabomama obesesibhedlela, uthi esikhathini esiningi bayehluleka ukufinyelela indlela zokuhlela imuli ngenxa yokuswela imali.
Silokujabula okukhulu njengabomama ngoba kulohlelo olusikhumbulayo. Singananzelela iningi lethu omama liyabe lisehluleka ngendleko ezifunakalayo. Mina ngokwami ngiyathaba ngoba kule ndlela zonke ukuthi ukhethe lokhu okwenza lathi sikhululeke, ngoba kwesinye isikhathi uyaswela oyabe ukufuna omama sukumeni sithole indlela zokuhlela zethu imuli singabhadalanga lutho.
Unkosikazi Velisiwe Ncube, omunye wabomama abancedisiweyo, uthi kumele kuhlale kusenzakala ukuthi labangela imali bathole usizo.
Lokhu akumelanga kwenziwe kanye ngoba baningi omama abancindezelwayo. Njalo abanye baswela imali yokuthi bayenze ama-family planning. Isiso sethu yikuthi labo baba babizwe, bafundiswe, bebekwazi ukuqakatheka kokuhlela imuli, hayi omama kuphela.
Inhlanganiso yeZimbabwe Family Planning Council ithi umkhankaso wokunikeza umama indlela zokuhlela uzaqitshwa kusasa mhla ka-28 Mpandula. Njalo indlela zokuhlela imuli ezehlukeneyo ziphiwa kungelambadalo esibhedlela sempilo kanye leLister Clinic esedolobheni lakoBulawayo. Lonyaka usuku olweWorld Contraception Day lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Contraception, it's your life, it's your responsibility. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.2 million beyibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili, i-first le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Inkokeli yenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ikhonona ngokwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, osefuna ukuqinisa iziqondiso zomthetho okhangelane lokusebenza kwenhlanganiso lezi ezilakho kubhidlika nxa kungaguqulwa umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idale lepalamende likhangelwe uba lizahlafuna iziqondiso ezintsha zokuqinisa umthetho lowo. Ukhangelwe ukuba kuzaphumelela ngoba ibandla lezanupf lilamalunga amaningi edale le-House of Assembly lele-Senate. Iziqondiso zomthetho lo ezibunjwayo zizakwenza kube lo mabhalane ozahlawulisa zonke inhlanganiso ezizimeleyo imali yokuba zisebenze, njalo ebe lamandla okuxotsha bonke abasebenzelana lamabandla ezombusazwe. Abatholakalayo besephula umthetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bevalelwe umnyaka wonke entilongweni. Abatholakala besebenza okungekho emthethweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elitshumi. Inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo zithi lokhu kufana nokuvala zonke inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezinye. UMnumzana Jerry Matiba okunhlanganiso ye-Christian Legal Society of Zimbabwe uthi umthetho obunjawo ulakho ukwephula isekelo sombuso welizwe.
Qakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi silesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe okuyiwumthetho ongaphezu kwemithetho yonke. So nxa sikhangelela umthetho kumbe i-amendment le sibona ngani iyasilela nxa sesikhangele ngalokho esithi i-constitutional test. Ngoba nxa sikhangele ngesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe i-PVO iya luyisana lamanye amalungelo akhona amomethwe isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe, amalungelo abalisa i-right to liberty, privacy, i-right to personal security, i-right to non-discrimination. Njalo siyanazela ukuthi amendment le iyaluyisa kumbe iyavimbela ukuhlanganela kwezinhlanganiso osithi freedom of assembly kumbe freedom of association, njalo le freedom to demonstrate and petition and movement. Njalo iyavimbela kakhulu ukuthi abantu babe bathole le lolwazi kumbe information abangafuna ukuthi bayisebenzise.
UMathiba uthi kuningi okungacaciyo kulokhu okwenziwa nguhulumende.
Iyakhuluma ngendaba ye-financial terrorism ukuthi imali zonke ezitholwa zinhlanganiso ezimele zodwa kufanele zikhangelisiswe kuhle ukuthi azilethi ubudlwangudlwangu. So siyananzela ukuthi akucaci kabanzi ukuthi kuyini i-financial terrorism. So sibona ngathi uhlupho lukhona lapha akukho kabanzi kakhulu ukuthi kathi kuchoni nxa sikhangele ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa ngobunye ukuqathekile ukuthi nxa sikhangele imithetho yonke kumele ihloniphe kumbe ihambelana ingaphikisana lesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. So siyananzela ukuthi kathesi njalo umthetho lo ubuya ngesikhathi esinanzelele khona ukuthi ukusebenza kwenhlanganiso zeZimbabwe eZimbabwe bekunzima ukuthi siyananzela ukuthi sokufunakala kube lama-MOU ukuthi inhlanganiso isebenze kwesinye isigaba kumbe isigaba thize. So siyazibuza ukuthi injongo yomthetho lokwini.
Omunye njalo okhonona ngokwenziwa nguhulumende ngumfundisi uSeni Sibanda weZimbabwe Christian Alliance.
Uhulumende kuqakathekile kakhulu ukuthi aqale akhulumisane lenhlanganiso ezizimele zodwa engafaki imthetho. Kuye kwaba lokuxoxisana phakathi kwahulumende ngenhlanganiso ezingaphansi kwenango lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa. Mbona ngani okuqakathekileyo kumele uhulumende aqala akhulumisane lazo lezi nhlanganiso zonke, ngoba kwezinye isikhathi kuba lokungazwisisani, kodwa nxa kuxoxisweni kuba nendlela ebakhona. Uminister o-responsible ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa, mbona ngani okuqakathekile ukuthi ngabe uyaqoqa umhlangano ngokuphangisa akaxoxisane lazo inhlanganiso lezi, kulokuthi zibone sokulotshwe kuma-newspaper ukuthi uhulumende uthi umbuthini, okuningi kugcine kusiba la ngamahungahunga.
Kodwa umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF uthi uhulumende wenza kahle.
I-Private Voluntary Organization Act isitshengisela ukuthi vele bekuvele kuzila ukuthi kambe ilizwe elingangeZimbabwe lingaba lama organizations over 4,000. Babefakiwe sibili ukuthi bengabantu abanceda abantu, bengabantu abangena kwezompolitiki. Kodwa sibonile sukusela from ku-2000 khona le kufika la kathesi, ama NGOs lawa siwabone yiwo asponsor ama programs e-opposition. Yet thina vele kulomthetho othi wona ama political parties afuzanga athole izimali ezivela phandle kwelizwe for their activities.
Umnumzana Tafazwa Mugwati obona ngezentuthuko kweHarare Metropolitan usanda kwehluleka ukubamba ngamandla inhlanganiso ezizimeleyo uba zisebenze ziphansi kwehofisi yakhe. Umthethwandaba wathi akukho emthethweni okwenziwa nguMugwati wakhethwa libandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthathwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko lokubuthaniswa kwemali yekhansili olwe-budget yomnyaka ozayo oka-2022. Le mihlangano ihlelwa ukuqutshwa enkundleni zebulenjini ezehlukeneyo kulandelwa iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 ezithi abantu bengaminyanizelani njalo bengabuthani besedlula ikhulu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ikhansili yakoBulawayo iphakathi kokuhlela imihlangano yebulenjini eziqintini zonke zaleli dolobho yokuthapha imibono kaZulu ngohlelo lwayo lwebhajethi ka-2020. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Ibhajethi enkulu ingene ezibhedlela. Mbona ngani makliniki kulapho kulohlupho khona. Nxa kuwukuthi itholakala ingene ezibhedlela, eningi yakhona ibe sezibhedlela. Eyinye nxa kuwukuthi elandelayo ngabuya kumbe emgwaqweni. Ngokubona kwami mbona ngani kungaba right ngaleyo ndlela. emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali. So impilo yabantu phela, so kumele ukuthi ibudget yakhona kukhangelwe kakhulu khona apho futhi.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebaqalile uhlelo lwabo lolu.
Ama budget consultation ka-2022 aseqalisile njengedolobho njalo njengomthetho wolizwe okhuluma nge-consultation. Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela ibhajethi yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho, siqeda lapho bese sixoxisana nezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenzeni. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa nezakhamizi, sinanzelela ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ofanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp, ma-platforms ahlukeneyo, aku-virtual. Amanye njalo sizayenza in person. Sinazelela inamba le ekhulunywayo nguhulumente ukuthi siyinanzelele.
UNkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini, baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kobulawayo, izakhamizi kobulawayo, ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council, axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council ibisenzani, khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni. Bese sikhangela futhi ekwezimali ukuthi imali efunakalayo ukuthi umnyaka obuyayo 2022 idolobho liphathwe njani, sizayihambisa njani. So kuqakathekile ukuthi sibe le-budget esivumelana khona, sibe le-budget eyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama-stakeholders to join these meetings.
Umsekeli kameya wedolobho leli uCouncillor Mlandu Ncube uthi njenge-council bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini, ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Siyabonga bantu bakithi ithuba lelana lokuthi sikhulumisane ngendaba zokusetshenziswa kwemali okomnyaka olandelayo lwayena lwesikiwo solufikile. Sicela izakhamizi zakobulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo. Sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheke ngodaba lokuthi sikhonsultane ebulenjini. Ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokho, sibone lokuthi how safe can it be. Siyazithembisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela izikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye iqele uZulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela lamakilinika ekhansi, imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhanyela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lohlelo layo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Ele Zimbabwe libikwa lokhu liqinisa umsebenzi wokulwisa ukuqeda isifo sengculaza iseHIV/AIDS phansi kwenhlelo zokusebenzelana kukahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze imibiko yonke ifike kuZulu ngendlela engazala izithelo. Intethele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UDokotela Onaili Uravere ocebisa abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Church Related Hospitals okungumanyano wezibhedlela eziphansi kwabukholo lwesiKristu uthi abasebenza ndawonye logatsha luka hulumende lwezempila kahle lokwendlwa kwabantwana lenhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa ngoncodo lwemali ezifana le-United States Presidency Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR ekulwisaneni ukuvikela lokwelapha lesi sifo elizweni lonke.
Sisebenzela kuzabelo ezinhlanu kuleli ezithi Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, Matabeleland North, le Harare Province. Sisekela imisebenzi le kundawo ezingu 75 esigoqela izibhedlela lamaklinika.
Gonke lokhu uthi kungaphezu kwendawo ezinye ezilithumi lantathu lapho abanikeza usizo abathi technical assistance, lendawo njalo eziyisithupha ezisemphakathini edolobheni leHarare ethi babona kulokuphumelela kulimsebenzi ngendlela abasebenza ngayo egoqela ukuzihlola iHIV self-test kits esinikeza abantu isibindi sokuba bazihlole bodwa besemakhaya kanye lendlela zokwelapha labo abasengozini yokuhlaselwa yi-HIV abafana labaphila ngokuthengisa imizimba yabo bengakayitholi leyo HIV okuthiwa i-pre-exposure prophylaxis. Umnumzana Ambrose Sibindi wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo uthi bona basebenzelana logatsha lwezempilakahle labo ngokunikeza ulwazi ngalesi sifo lokukhuthaza ukuhlolwa okuyinto ke eqakathekileyo kakhulu kumuntu wonke.
Sifisa ngumuntu okhona kathesi azi status sakhe into yokuqala leyo, and uhulumende ngaphansi kogatsha lwezempilakahle uyakufuqa lokho. Sinazela futhi ukuthi engxenye yama-challenges abakhona ikhona ukuthi nxa abantu bethe bathestwa bangena ehlelweni lokubana baye bethola amaphilisi ngesikhathi esikhethekileyo, abanye bathatha isikhathi eside beyahambanga besiyahlola lokuthiwa i-viral load. So siyabakhuthaza njalo abantu ukuthi bahambe masinya phose ngomnyaka omnyaka ekhala i-viral load. Iyancedisa ukuthi abone ukuthi kambe la maphilisi awanathayo wona amncedisa yini.
Okujabulisayo uthi inani labantu asebetholakala befike esibangeni sokubulawa yilesi sifo liyehla okumangalisayo ngoba iningi labo sebetholiswa ulwazi olwenelayo ngaso. Ethi bayafundiswa ukuthi banathi njani amaphilisi abo ngendlela elungileyo, besidla ukudla okulungileyo njalo lendlela zokuthi baziphathise njani lapho sebewelele ludubo lokutholwa ke belalo lelo gciwane. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yeHarare Residents Trust uthi kuleli dolobha abantu ulwazi sebelalo sibili kudaba lwe-HIV lokunatha amaphilisi okuthiwa yi-living positively.
Kodwa into ehluphayo kakhulu lezi nsuku yikuswela le ndlala okugcina kusenza ukuthi abaningi abesifazana ikakhulu laba aba esingathi ngama single mothers labangendanga bagcine besiya emacansini ukuze bathole imali. Nxa usenza lokho kawukhethi wena ukuthi ngifuna ukuzivikela ngecondom kumbe hatshi.
Udubo lokusilela kwemisebenzi kubikwa sokubangela abatsha ukuba bazibone sebephatheka kumikhuba yokunatha izidakamezwa nokuphila ngokuthengisa imizimba yabo okungabangenisa engozini yalesi sifo. Inhlanganiso ye-Africa AIDS Zandiri eyabunjwa kwiminyaka phose engama-20 edluleyo isebenza imanyene logatsha lwezempilakahle ithi isebenzelana labatsha abaleminyaka engaphansi kwengama-24 abanye babo bengabaphila laleli gciwane le-HIV. Bebafundisa ukuthi benelise ukufundisa abanye ngendlela zokuphila laleli gciwane lokuzivikela. Bekhokhelwa zingcitshi ezitholakala kuma-institutions kahulumende aphethe imisebenzi yezokwelatshwa. UNkosazana Sungano Bondai walinhlanganiso uthi inhloliso sabayenzayo ngomnyaka ka-2019 yaveza ukuba lindlela eZwandiri iyaphathisa.
Young people are responding, rather they respond well to treatment when they have access to peer support.
Umsekeli kamungameli welizwe ongwenjalo umphathintambo wezempilakahle lokwendlwa kwabantwana uDokotela Constantino Chiwenga wazise isizwe kunsukwane esanda kwedlula ukuba eleZimbabwe lanxa liphakathi kokumelana ke le-COVID-19 Gali kakhohlwa ke impi yokulwisana le HIV AIDS njalo lifisa ukulwisana naleso sifo ngamandla ikakhulu ukwehlisa ukusabalala kwaso sisuka kumama sisiya kunsane ngesilinganiso sobuhlanu ekhulwini 5%. Lokhu kwenzakala elizwe lisithi selifinyelele ukusekela uhlangothi lwezempila kahle ngesilinganiso esidingakalayo phansi kwesivumelano se-Abuja Declaration sokuthi isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% semali ehleliweyo elizweni siye kwezempila kahle. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingumak Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi womdlalo wenguqu uCosmas Zulu uthi ikwenza kukaSomandla ukudala ukuba nakhokhele uhlelo lokufaka ilitshe ethuneni likamoyi uMercedes Sibanda owaduma eminyakeni edluleyo edlalela iqembu eleHighlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu udlala indima enkulu ekufakweni kwelitshe engcwabeni lomdlalo welodumo kweleZimbabwe edlalela iqembu leHighlanders kanye leqembu lesizwe lama-Warriors uMercedes Sibanda obesaziwa kakhulu ngegama elithi Rambo. Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa umkhosi wokwethulwa kusemthethweni kwalelo litshe, uZulu uthi ubone njengokuthi ukhethwe ngumdali ukuba adlale leyo ndima.
Kwabuye umuntu la wafika wapopote. Wena Cosmas wena ungekile ukufaka iTombstone ku Dave Kamisidisi ngakhamba ngathi ngabona isikwangwane esibhalwe Rambo ngakuzwa ukuthi nguye uRambo wedlalile iHighlander lo but wena Cosmas ungafaka iTombstone kathi umkhotho onjani wena yes but between his eyes I could tell that was a calling ukuthi uyawazi iofisi yaHighlander uyawazi abantu bakwe indaba engakhambanga kuwo ebuya kimi
umkhosi wokuthula kusemthethweni kwelitshe ethuneni lika Rambo ukhutshwe ngensonto njalo bekukhona osaziwayo ababalisa umphathi ntambo omele idolobha lakobulawayo ephalamende uJudith Ncube, wosodolobha wakobulawayo uSolomon Mguni kanye lowayelilunga lephalamende mele iMakhokhoba uChinga Dube. Bekukhona njalo abaqeqetshi kanye nabadlali abasebenze lomuyi ababalisa uDouglas British Muloyi.
Hayi, umfana wethu sungumfana esasidlala layo kuhle, umuntu wayekhaliphile wayengafuni luzi ngokwakho ufuna iwini kuphela ngoba kwesesikhathi wayeqine ekhala nxa siluzile. Hayi, kodwa nje yathi inkosi yasimthatha ke hayi akula esingakwenza. UNkulunkulu intando yakhe usintando yomuntu lapha nje besizomkhumbula nje kwanamhla.
UMercedes Rambo Sibanda wedlule emhlabeni ngomnyaka ka-2002 eseleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lesithupha wabekwa emathuneni e-West Park. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngumuntu ezefunjanje.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olubona ngenhlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council lumanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku olweWorld Contraception Day. Izakamizi zakobulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthatshwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko lokubuthaniswa kwemali yekansili olwebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ye-vaccine. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxidus Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu Lila kukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.